Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukuchisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezama-passport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela ekhaya, sihlupheka siseGoli, sizohlupheka kithi. EGoli you can't even say ithi niye kwenza ukuthi nza kuthola. Kodwa lapha kithi besikuthola, manje sisatholi next. Sokufana nje. EGoli siyahlupheka sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport awukuthi senza mani amalokhu njena, amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi ilizwe elingasinika amapassport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa umnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela amapassport lamapermit phezu kweyokugada.
Into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungazibheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke ayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ngu-December, amakhisimusi hayi injabulo ayikho. Ukudura kwezinto, transport, hayi into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli layo uthi ukudula kwezinto kudlulisile kwele Zimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizweni lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ezitolo comparing to ngapha eSouth Africa, ama-prices akhona atoms 2, amanye times 3. Okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. Akulanto nje ethengekayo. I-transport iyabiza kakhulu. Ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe, kubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezithiyeneyo. Futhi amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele sizinto ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphume isikhathi esinganani, kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sisibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela maphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kulamaphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izikhul fees abantwana zikhwelile. Ukuthi kuzahamba njani, kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyacelebrating.
Ikhefu lekhisimusi selidlulile, kodwa abasebenzela kwele South Africa eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zama-passport. Bathi lokhu kuza kwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanse kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngubathabile Masuku.